Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelele ithuba lokubonga uJonga Kantemiri. Ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 Ncwabakazi 2023 ngoPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa achithe umhlangano we-CCC lenhlathelo izindaba eHarare namhlanje ezama ukubopha isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Promise Mkhwananzi. Umongameli Emerson Mnangagwa ube lomhlangano lentathelo izindaba esikoleni sakhe eseState House namhlanje ntambama ngemva kokuhlangana njalo lo wake waba ngumongameli wele Mozambique uMnumzana Joaquim Chissano emini. Ngesikhathi uZulu weZimbabwe elokhu elinde ngabomvu impumela yokhetho oluqhutshwe liviki, abasemaphandleni emhlubelweni weMandebeleni bathi bakhangelele ukuthi inkokheli entsha izafeza izithembiso ezayenza ikhankasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa achithe umhlangano we-CCC lenthathelo izindaba eHarare namhlanje ezama ukubopha isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Promise Mkhwananzi. UMkhwananzi ubekhuluma phambi kwenthathelo izindaba lezi emahofisini enhlanganiso ye-SAPS lapho ahlaselwe khona ngabesilisa abahlanu abangazivezanga ukuthi bangobani. Omunye wabo ufike wahluthunela uMkhwananzi amaphepha abe lembiko ekade ewethula mayelana lokhetho, wazama njalo umdonsa kodwa wehluleka. Lokhu kudale ingxabangxoza kwangenela intethelo izindaba leziphathamandla ze-CCC ebezikhona zibuza ukubana abantu laba bangubani njalo bajongene. Isisisisi ithi abantu laba bebezama ukuthumba uMkhwananzi. Unobhala we-CCC obona ngobudlelwane lamanye amazwe uNkosazana Gladys Hlatshwayo uvuke ubhuva watshela amadoda lawa ukuthi alihlazo. Abesilisa laba basuke bachitheka sebengena ezimoteni zabo begijinyiswa zintathelo zindaba zibuzwa ubana bangobani. Kodwa bangena ezimoteni zabo bahamba bengatshongo lutho. Kuthiwa ngemva kwesikhatshana isikhulumeli samapholisa uMnumzana Pho Nyathi wethula umbiko esithi abantu laba ngamapholisa akade ezama ukubopha uMkhwananzi. Yena ke athe ulecala alidala ngomnyaka ka-2020. Kodwa uMkhwananzi utshele iStudio 7 ukubana akalacala alalo futhi uthi abantu laba bebezama ukumthumba.
Awenzakeleyo lokhu anakulunganga kuyayangisa. Ikakhulu sisesikhathini sokuthi eZimbabwe kulabantu bemzini abavela emazweni atshiyeneyo, into eyenzakeleyo leyali bengamelanga yenzakale phambi komphakathi, phambi kwabathathi bendaba ngendlela okwenzakale ngayo.
Amapholisa athi ulecala owalidala ngo-2020, ngelani lelo cala uyalazi?
Ngilacala engilalo, abacala ababengethela wona engawamanga wonke alahlwa ngamakhothi eZimbabwe. Angilacala engilalo lamapholisa, angilasikweleti emapholiseni.
Kathesi lapho okhona ungathi usafe yini? Kanti njalo njengoba besebevezile ukuthi bayakudinga, uzahamba yini emapholiseni?
Lapho engikhona ngisefu khonokho nje kweZimbabwe. Amapholisa mina akulacala engilalo lamapholisa, iwaranti leyana abayikhiphileyo ngiyamanga. Bona ungale bayikhiphe ngesizathu sokuthi sebeyangeka ngendlela ababaphathe ngayo umsebenzi wabo phambi kwamajenalithi, sebefuna ukuthi bajikele kimi kukhanya ngani mina yimenyile cala bona beyibo abayenze into eyangisayo.
Ulokhe ucabanga ukuthi bebezama ukuthumba?
Ebevele belandi ukuzongithumba ngesizathu sokuthi bayakwazi ukuthi mina yimi engizimiseleyo ukukhuluma phambi komphakathi, ukukhuluma ngincedisa ukuthi kokhona ihlelo lokhetho loluhambe kuhle. Ubaba uMongameli uNelson Chamisa esicabanga ukuthi ngiyowinileyo ethulwe abe nguye umkhokheli welizwe njengempumela esikhangela ukuthi iphume kuyiyo kukhetho lodlulileyo.
UMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Isehlakalo lesi esanamhlanje ku-press conference esehlele ubaba uMkhwanazi labanye ngisibone ngawami amehlo ngikhangele bengilalele ngibukele i-press conference ku-television kusenzeka konke lokho. Siveze kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalihloniphi malungelo, alihloniphi i-constitution, alihloniphi imithetho. Kuvele into ehlasimulisa umzimba ekwenza uyangeke njengomuntu weZimbabwe ukuthi kambe nxa sibuswa ngabantu abanje singaya ngaphi empilweni. Kuyinto eyangisa kakhulu liyana, kanti ke njalo iyaveza kahle kamhlophe khona lokho abantu ahlala bekutsho ukuthi hayi phela sibuswa ngalindlela, vele kubuswa ngaliyandlela isiyalo yalo sona lesiyana ukungahloniphi umthetho khona lokhane sikubonileyo. Ubuhle ukuthi kungene ku-television kwabonakala kusenzakala konke emehlweni abantu, emehlweni omhlaba wonke, ubufakazi babubonile abantu ukuthi hayi lokho esihlala sikukhuluma kuliqiniso.
UMkhwananzi yena uyalilandula leli cala uthi kalayo iwaranti, kanti futhi uthi laba ngabantu ekade bezama ukumthumba.
Vele eZimbabwe ungasukuma uthi ukhulumela abantu, ukhulumela amalungelo abantu, ukhulumele ukuvikelwa komthetho le-constitution, ukhulumele abantu ngokuthi kungabi le-corruption, kungabi lezinto zonke leziyana ezimbi, uveze ububi bonke obenzakalayo embusweni, uba lecala, uyadalelwa icala, bayahamba bayedinga lapha neshelfini okunye abangakudingela khona. Yikho lokho abakwenza kuMkhwanazi, bafuna ukuthi athule, bafuna i-TCC ithule, bafuna abantu bathule, bafuna abantu besabe, bafuna abantu bahlale phansi balale bembathe ingubo bagubuzele kulokuthi bakhulume lokho abakubona kusenzakala, bakhulumele amalungelo la wabo, bakhulumele inkululeko yabo, bakhulumele iconstitution lemithetho eqondileyo. Lokho esikubonayo kudala kwacala vele, sikubone nje namhlanje sekungena kuyibufakazi kutelevision ukuthi uyethuselwa, bayethuselwa abantu bezimbabwe, bakwenze phambi kwamakhamera ukuze abantu besabe labanye abangasomkhwanazi. Abantu abafanelanga besabe, kumele bamele iqiniso, bamele umthetho le
Isehlakalo sanamuhla lesi siza ngemva kokuba inhlanganiso ezichiyeneyo ezigoqela iSADC, African Union, o European Union, o Commonwealth bonke bethe ukhetho lweZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Okwenzakale namuhla lokhu ubona kusengeza kulombono yini wenhlanganiso lezi kumbe akusoze kube lomthelela?
Isehlakalo sanamhlanje sizangena kuma-report enhlanganiso zangaphakathi kwelizwe lezangaphandle ababe bebhala ngalokho abakubone ngokhetho, ngoba phela senzakala ngesikhathi ukhetho lusaqhutshwa nanku ama-results kaakaphumi. Ngakho-ke nxa bekuveza khona lokhuyana ababe beqondile, ngoba phela nanku kuveza ukuthi umthetho kawuhlonitshwa. Nangu umuntu elandwa phambi kwamakhamera ehlukunyezwe, ethwalwa kuthwala amaphepha, kuchithwa i-press conference yebandla eliwine amasithi angaka eselingawina njalo upresident welizwe. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi hayi bantu lapha kukompunza idlemini isiyaluyalo nje, kusadinge ukuthi kube lenguquko ukuze umthetho uhlonitshwe, amalungelo abantu ahlonitshwe, ilizwe libuswe kahle, kube le economy esebenza kahle. Hayi lokho esikubonayo, kuyethuselwa abantu, kuyethuselwa abantu. Khona lokho ke kuzafanele ukuthi kubhalwe kucace ukuthi hayi ukhetho belubanjwe ngaphansi kwethunzi elimnyama lokwethuselwa kwabantu, bafake lakhona lokhuyana esikubone kutelevision ukuthi nampu ubufakazi bukhona.
UMnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuzexoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Uma Umongameli Emerson Mnangagwa ubekhangelelwe ukuba lomhlangano lentshatsheli zindaba esikolweni sakhe eseState House namhlanje ntambama. Ngemva kokuhlangana lo wake waba ngumongameli weMozambique uMnumzana Joaquim Chissano namhlanje emini. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso ezihlola ezokhetho ezinjengabo SADC, African Union, Commonwealth, European Union, labekhatha center labanye besithi ukhetho lwalonyaka aluzange luqhutshwe kulandela iziqondiso zokhetho emhlabeni jikelele. Uhulumende welemelika uthi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngendlela esuthisayo njalo ehlonipha umthetho. Ukajalo ubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe Whole State Department lwethule lombiko izolo. Amaqola enhlanganiso ebezizohlola ukhetho lolu ezifana leSADC, African Union, leEuropean Union lazo zethule imibiko efanayo. IZANU-PF ithukuthele phezu kwalolu daba. Inhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference yethule umbiko namhla iveza ukukhathazeka ngendlela ukhetho olwaqhutshwa ngayo. Intatheli zindaba eye Studio 7 uMavis Gama useHarare sikhuluma nje. Wathi sizokuthi kwenzakalani khona ngale. Siyakwamukela Mavis Gama.
Ngiyabonga.
Lamuhla
nje ngokutsho kukamongameli bekumele intatheli zindaba ziyengena umhlangano ezibiziwe eState House kungazi ukuthi bekungumhlangano wani. Kodwa lo mhlangano awusaba ngakhona akusaziwa ukuthi uzakwenziwa yini loba kawusoze kwenziwe. Futhi labe nhlanganiso yezekhi labo bebelokhu besithi betshela intatheli zindaba ukuthi ikhona bezayenza isimemezelo sabo ikhulumisane le ntatheli zindaba. Kodwa konke lokhu akukayenzakali. Kodwa udaba oluphakathi kwamanje ngolokhu kukhethwa kwalabo abazamela abakhubazekileyo edalela phezulu ele-aphakawo sesingathi thina yi-senate. Sikhuluma nje impumela yakhona ukuthi ngobani abazamela labo bantu ayikaphumi baphakathi kwalolu hlelo luphuzile ukuqala. Luphuziswa izizathu eziningi njalo bekulokuxokozela kungaqedakali njengoba kulabanye njalo abangavunyelwanga ukungena kuthiwa amagama abo awakho kuluhlu lwamagama lawo ayihanjiswe kugatsha lwabe elubonayo ngezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu. Lapha-ke kufuna ukukhethwa ababili owesilisa nowesifazane abazamela abakhubazekileyo nxa lokhu kulandela umthetho. Njalo lolu khetho luza njalo ngemva kolunye olusanda kwenziwa olokukhetha izinduna eziza kuba ngamalunga esenethi. Lokhu yikho kusemthethweni. Abaze kulo mhlangano bebebaningi sibili befika kumakhulu amathathu nxa sikhangela ubuningi babo ukuthi bazophosa amavoti la bekhetha inkokheli yabo ezangena iye bamela kusenethi. Umthetho wakhona uthi wona okwakuqala umuntu okhethwayo ngabantu laba ababuye kulolu khetho kumele abe ngumuntu oleminyaka engamachumi amane kusiya phezulu njalo engumuntu obhalisele ukuvota ugwalo lwababhalisela ukuvota olwe voters roll. Kube labantu abayithoba munomunye abakhethiweyo abane kungabesilisa abahlanu abahlanu kungabesifazane abane kungabesilisa.
Mavis, wathi ngubambe umlomo khona lapho. Ngathi abakhethiweyo ukuthi abenelise ukuncindisa ababenominated bangaki?
Abakhethiweyo nje babensitho abesifazane bahlanu bagoqela uLilian Gwanyanya, Bongai Mthokothi, Nesi Maunganidze, lalo kade ngusenator okwamanje uNasipho Manyawo, lo wake waba ngusenator uAnashiri. Kuthi obaba ukhethwe abane ukuthi bancintisane kulolu khetho. Laba ngabagoqela uThaurai Kadziti, Ishmael Jowu, Saphuma Jowu, lo Mthandazo Moyo. Laba-ke bethoba munemunye yibo-ke abazancintisa bese kuphuma oyedwa unani labesifazane kuphume njalo oyedwa unani labesilisa ukuze bayengena ku Senate babe ngabamela laba bantu abakhubazekileyo. Njalo enye into ukuthi laba bantu ababuye kuzophatheka kulolu khetho ngabavele kuhlanganiso ezijiyeneyo ezimela abakhubazekileyo kungamagama ahanjiswa kugatsha lwabezisebenzi lenhlala kahle kaZulu olwe Public Service Labour and Social Welfare.
Isikhathi sethu asisavumi Mavis. Kodwa ke ungakahambi wathi ngisizwe ukuthi njengoba wena kade ukhona e-HICC izeki yona ikhangelelwe ukwethula nini impumela yokhetho lokudinga umongameli.
Izeki nxa ikhuluma ibithe ikhangelele ukwethula impumela yokhetho lamhla. Asazi ke ukuthi bazokwethula sikhathi bani ngoba khona ngale HICC bekulokho kuphithizelwa beke bathi bazakwenza umhlangano lentathela izindaba kwaya kwathuliseka kodwa babize labo akade bemela amabandla abo njengama-chief elections agents ukuthi babuye bekhangela konke okuphathelene lokhetho esingathi thina ukukhangela ukubala konke lokuthi bavumelane. Silindele nje ukuzwa yiloba yisikhathi isiphi isikhathi ukuthi sizwe ukuthi ubani onqobileyo kukhetho lukamongameli.
Hayi, siyabonga Mavis Gama, uhlale lokhe usinika okuphumayo khona ngale ngase-HICC. Abantu balindele ngabomvu impumela yalolu khetho. Siyabonga.
Siyabonga.
Oyebandla eliphikisayo le-CCC onqotshwe kukhetho lokudinga umeli webulilima edalela ePhalamende unkosikazi Bekezela Maplanka uthi uqilibezelwe ngabezanu PF bencedisana lenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe IFAS yona athi ibisethusela abantu ukuthi bavotele ibandla elibusayo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Blanka unqotshwe umnumzana Dingumuziphuthi oyebandla lezanu PF onguyobe vele engumeli ebulilima edalela ePhalamende. Isigaba lesi sePlumtree Matabeleland South. Unkosazi Maplanka uthola amavoti phose azinkulungwane ezisikhombisa 6660 kwathi umnumzana Phuthi yena wathola adlula kancane inkulungwane ezisikhombisa 7185. Lokho kutho ukuthi uMaplanka unqotshwe ngamavoti angamakhulu amahlanu kuphela 525. Uthi kusobala ukuthi uqiliwe.
Sijontshelwe amavoti libandla elibusayo ibandla lezanu PF. Abazali bayethuselwe kakhulu uDingumuzi Phuthi lebandla lakhe bakhuphe izimoto zokuthwala abantu behamba besethusela abantu ukuthi lingayekela ukuvotela izanu PF lizancitshwa amabele liphinde futhi linyamalale lizanyamalaliswa lizachiselwa imizi yenu.
Kodwa uPhuthi ukulandule lokho esithi unkosazi Maplanka nabasekeli bemandla lakhe le-TCC yibo bakade besethusela uZulu.
Ukunqoba lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba bekuthelwe imali eningi kakhulu ukwenzela ukuthi izanu PF inganqobi. Kodwa lokhu kuyalile njalo bekulokuthuselwa okuningi kakhulu kwabantu bezanu PF okulojiweyo ukukhona lasemapholiseni kodwa izanu PF inqobile kunjalo. Lokho ngithanda ukukutsho ngibonga abantu bakithi ngokuma leqiniso njalo lokuqinisela phakathi kobunzima. Abanye benikwa izimali abanye besethuselwa.
Ibandla le-TCC lithi ukhetho aluhanjiswanga kuhle endaweni eziningi okuyinto egcizelelwe ngabenhlanganiso zamazwe atheneyo akade bezohlola ukhetho ogoqela abe-SADC labe-African Union abe-European Union kanye le-Commonwealth. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Dlalubuhle Mkhwananzi uthi ifazi idlale indima enkulu emzameni yokuqilibezela.
Siyabona ukuthi izanu iqilile kakhulu kuma-constituencies angu-6 e-Harare ayiwinanga. Zanu yaqila futhi njalo yaphinda yangezelela ngokufaka ama-candidates amanga esingathi ngesikhiwa ngama-double candidates kumbe ama-bogus candidates ukuthi badivide-ke ivoti ye-TCC kulawo ma-constituency. Lokhu ifazi bekwenza indawo eziningi kakhulu lama-constituency amaningi.
Kuda Msanga umqondisi wefazi yena ke uthi akulandwe embenzweni enhlanganiso yakhe.
ICCC yona yayehluleka ukufaka ama structures. Yathi yehluleka ukufaka ama structures kwaba le confusion kibo. Kwathi kube le confusion sebeyijikela kufazi ngoba wonke umuntu sethole ukuthi nxa esehlulekile uluthu sekhala ngefazi. Njengefazi simelele iZanu PF lati sifake ama table. Yebo zawafaka kodwa zawafaka 300 meters away from the polling station. Isiwinile iZanu PF abakhalayo abasale bekhala.
Umphathi ntambo wesabelo seMathelane North umnzana Richard Moyo njalo ngumgcihlalo weZanu PF kulendawo unqobile emguza kodwa usola abantu basemhlubulweni noMandebeleni ngokungasekeli umongameli Emmerson Mnangagwa.
Sindaniswa kakhulu ngabafowethu kwezindawo abalokho bevotelana lento engasisindawo. Nangumongameli esasimdinga iminyaka yonke leyi. Khangela iMathebeleland ukuthi useyitshintshe njani. I-4 years yonke le ubaba uMnangagwa engene kupower ubesebenza ukuthuthukisa iMathebeleland. Khala silenkalakatha eGwayishangani, Lake Gwayishangani ezabisa amanzi kobulawayo ebantwini abangamfuniyo futhi again.
Akukakhanyi ukuthi labo abathi ukhetho belungakhululekanga bazaphanika yini izikhalazo zabo emthethwandaba. Ngiyimele Studio 7 igabuna ngu-Ezra Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula,
lamlela ndwandwe.
Ngesikhathi uZulu weZimbabwe elokhu elinde ngabomvu impumela yokhetho oluqhutshwe liviki, abasemaphandleni emhlubulweni yomandebeleni bathi bakhangelele ukuthi inkokheli entsha izafeza izithembiso eyazenza ikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho sokuletha intuthuko ikakhulu kwezempilakahle nakwezemfundo. Limpumela ikhangelelwe ukumenyezelwa kuze kuyefika umvulo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMathebeleni South zithi zifuna uhulumente ozangena azinakekele ngokuthuthukisa impilo yabahlali bemaphandleni hathi kukhangela emadolobheni okuhlala inkokheli eningi. Umnumzana Thembi Nkosi Ncube oyisakhamuzi senkazi eGwanda North ulandisa ngalokhu athi kumele kwenziwe emaphandleni.
Thina into esiyikhangeleleyo yi-development yokuthi kudevelophe ezigabeni layo u-MP yena lo khona asilwele ezintweni ezingayisizo simqondise endabeni esizifunayo phakathi komuzi wethu naloyo. Into esiyabe siyifuna imigwaqo igredwe amadibha abe le mithi nxa kuholisa kakuhola umuntu wonke kumbe i-welfare nxa inika kungayisiko ukuthi yizalukazi kuthiwa i-welfare inika abantu kungakhethwa kuphiwe wonke umuntu okhona.
Uthi njalo abantwana ikakhulu amantombazana basengozini yokudlwengulwa ngoba izikolo zikhatshana lalapho abahlala khona.
Andubona ukuthi uqalisa ilayini ngaphansi le abantwana bombana bale secondary 1 uhambe izwi uthi ngqe ematshetsheni i-secondary 1 umntwana uyasuka ngo-4 ekuseni kambe yena imicabango yonke kade efisa esikolo kade kufunda angafike sekwazi ngalo ukuthi uzafika revising ngenxa yokukhatshana bezikolo. Lakho siyafisa ukuthi kube le development enjalo esigabeni sethu ngoba abantu abethu bonaba abanye bazobabanjwe bebhinywa khonapha ezindleleni ngenxa yokukhatshana bezikolo.
Umnumzana Promise Ndebele odabuke ekhalanyoni ePlumtree uthi bathwele amagabha avuzayo emaphandleni.
Sikhangelela ingqubela phambili impilo yabantu abethu sesibe lesikhathi eside sehluleka thina empilweni nganithiwa silo ncindezelo luthize sesikhangelela imimuli ephansi abantwana esesiwukhangele kakhulu kwabanzi ukuthi hhayi abadala laba mina ngombono wambona nisebekhulile yikubona nje kwesinye isikhathi kusiba lento othiwa le lifu empilweni umuntu engakhulu yakwaba into zakhe nika abantwana ukuze abantwana besayele ukuthula. Xa usukhulile ukhulile sesibanjwa amehlo khethwe kunjathi esathi kuthiwa kuvusa izibhorane lapha sisenkwithi kuthiwa sesivusa izibhorane kuvusa izibhorane ezintathu kuthe sekusiyafikelelwa akusababoni nabantu basebehle bahamba banyamalala.
Umnumzana Lipion Moyo oyisakhamuzi seNgwithi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumente avule amathuba emisebenzi ukuze abasakhulayo bathole kokwenza.
Asilalutho ungasikhangele so singakhangela thi olu sigcwele thina izigebenga zibuya kithi esizizeleyo just because kungela msebenzi futhi ngezinye indlela kuyabungela i-development but sikhangele ukuthi ngo-2023 okwamande kungaba la ma-changes. Mina ihope yami injela khona lokhu ukuthi otherwise day 2 okwamanje kungasitshintshela sibe yikusasa ngoba abantwana sibakhangele but abala future so far.
Umnumzana Themba Nyathi esingesakhamuzi seNgwezi uthi yena akasela themba lokuthi umumo uzafa walunga eZimbabwe.
Uthole usiyabe sizama sibithi namatastubheka kakhulu empilweni nanjengami kunje siwanza ke ngisebenza sombuhlungu sibithi ngombuso okhona lokuthi ngasiyazama ukuthi siphunge utshintsha bakithi besizwa nje kwezindawo thi triple C thi yathintini sithinde mhlawumbe ungaba le-change ipolisi yathi futhi yathi thulekucine nithothi kuyafana sesibuyela futhi khuraphana futhi sesikunje nabantwana sezenzisaba nokuthi ngazinikezela nto yamhlokunzima.
Kusenjalo induna uMasendu uSilindilizwe Dube obulilima kanye le nduna unyanga zonke Mabuyane uVuyane Ndiweni weMatobokhezi bakhethwe ngezinye induna kuthange kudale lwesenethi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lo ke sisedabeni lokumelela impumela yokhetho kulabo besifazane abathi abenelisanga bona ukuvota. Usandikele Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomunye wabo ongunkosazana Sithemba kuye Nyoni.
Ngapha asivotanga sibili phose amalayini amathathu wonke kwade 3 kupolling station adumele sivotela khona sithole amabizo ethu engekho elayinini wena emathathu wona lawo mina lapho engisuka khona kuvota abantu abangu-2 elayinini kwenye ilayini kwavota 4 kwenye ilayini akuvotanga totally. So angazi ukuthi lolu khetho silibuza ngokhetho olukhululekileyo okutholakala kungelamabizo abantu abavele beleminyaka bevota kuyona leyo ndawo. Hayi, thina yikho siyimthokazi Republic Party sithi asithembelanga ekhethweni leZimbabwe. Kunzima kakhulu, kunzima ngoba kakukamanje abantu abavotanga noma ungahamba kathi selayinini uhambe bekhangela izithupha abathotha abantu abavotanga amabizo abangekho. Amabizo ethu athwale asiwa kuwadi 10 echolocho south ongasikho lecholocho north thina siku north but atoyahanyiswa kuwadi 10 echolocho south isidisappointile kakhulu izek.
Ungachasisa ukuthi lingakayivota lahamba yini ukuyakhangela amabizo wenu kuvoters roll ngoba kwakuqonqonselwa ukuthi abantu bayihlola amabizo abo?
First round yokuyahlolisa amabizo sahamba sahlolisa ethentini siwela tenti lalikhona safika sahlolisa amabizo sawathola. Kwaba lokuhlola kwesibili ithenti lethu balikhipha sathola ithenti belikhiphile sabuyela emakhaya singahlolanga basitshela ukuthi hayi amabizo enu ase ithenti leni lisusiwe selizasebenzisa izika primary school.
Unkosazana Sithemba kuye Nyoni isiphathamandla esibona ngeziphathelane labesifazane kubandla le-MRP limzexoka lapho losandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo linqotshiwe kwamukwa kuqala umncintisweni walonyaka owecastle lager premier soccer league iqembu le-Highlanders. Wathi sizwe kuntatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders selikhokhela ngemiklomelo emibili phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqotshwa nge-2 kanyange le-FC Platinum namhla emini. Umqeqeshi weBoso uBaltimore Brito ubevele ngani uyakuzwa egazini ukuba iqembu lakhe linganqotshwa namhlanje ngoba ekhuthaze abalandeli beqembu ukuba bayemukele impumelelo yomdlalo loba ingekho mnandi.
Ngikhangelele ukuthi abalandeli bethu babekwazi ukuba emdlalweni wenguqu kule mpumela ezintathu ezingatholakala ekupheleni komdlalo. Kungenzakala sinqobe sibe nguchikilobhanqa kumbe sidliwe kodwa okusalayo sizabe silokhu siphezulu kwengalane.
Iqembu le-Highlanders lemiklomelo elijumilane lowodwa 41 ngemva kwemidlalo engamajumi amabili. Endaweni yesibili kule qembu lenkezi Platinum Stars lona elemiklomelo engamajumi amathathu lathoba munomunye 39 njalo elinqobe le-triangle nge-3 kanya namhla emini ngasebaobab. Umdlalo obusenkundleni eluveve uphele ezinguchikilobhanqa phakathi kwe-Chicken Inn kanye le-Cranbourne Bullets. Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uPrince Matore uveze ukukhathazeka kakhulu ngokwehluleka kweqembu lakhe ukunqoba lidlala lisekhaya.
We dropped 2 points because
kufana lokuthi silahle imiklomele emibili ngoba yebo sibekwazi ukuthi ngumdlalo onzima kodwa bekumele sisebenzise ithuba lokudlala singekhaya.
Umqeqeshi weqembu le-Cranbourne Bullets uNesbet Sarucheira yena uveze ukusuthiseka ngempumela yomdlalo.
I'm very happy.
Ngithabe kakhulu ngoba senelise ukuthola umklomelo owodwa sidlala leqembu elake laphakamisa isicoco seligi. Sifeze umsebenzi omkhulu kakhulu.
Siyabonga ke kuJoseph Njanji ngokusinika lolo daba lweposo. isikhathi sethu asavumi. Wothi silugqibe lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah.